uZulu uhlaba omkhulu umkhosi ngokuqonga kwentengo yamafutha ezimota ichukela kanye lokunye okumqoka. Ukukhwela lokhu kulandela ukukhwezwa kweholo lezisebenzi zikahulumende. Omunye osebenzela uhulumende ongumongikazi unkosikazi Linda Masuku uthi kasaboni ukuba ukukhutshulwa kweholo kungaba yimpendulo mhlawumbe ukuguqula imali esetshenziswa elizweni kungaba yisisombululo.
Ingenile sibili imali izolo le increment le efakwe ingenile but masikhangela emashopu izinto zikhwelile impupu ikhwele yaba ku 54 kufana lokuthi nje kuhleli kufana loba kungangezelelwa ngoba izinto zikhwelile emashopu okumbe namhlawumbe kukhishwe lona ibond ufake imali multi currency encike kungaba ngcono ngoba sibona ngani kube kungezelelwa umholo kuyabe kufana ngoba ama-price abe lokhu ekhwela ngcono sikhiphe lona ibhondi kufakwe imulti currency.
Unkosikazi Alice Ndimande ongumthengi ukhalaza umongameli ukuba alungise umumo elizweni ukuze intengo zingaqansi mihla ngemihla.
Ngiyake ngithi ngingene kule shop ngibone ama-price ngithi ake nangiphume khonapha ngiyakonfirma kuleya ngibone laphana ihayi ngithi sengibuyela laphana ngithole la kuhle bekhwezi angikwazi ukuthi zinazihlobo likubona njani mina bengikhala kuyena ubaba yena anguye umthungameli uthi bakithi ngeke asizamela yini iplani yokuthi abone ukuthi izinto ziyehla noma bakithi zizagcina sokuyilizwe lesomaliya noma imali yangikhona kayikho egokeshi yangikhona ungabalayo ukuthi athenge ulutho labe luqhansile.
Omunye wezakhamizi zakobulawayo unkosikazi Silibaziso Dube uthi ukhathazekile kakhulu ngodaba lwentengo.
Mina azizinto lezi kuyangihlukumeza emoyeni kukhwela kwezinto lokhu kunjenje imali asisakwazi ukuthi sisebenzisa yiphi thina singelabantu abaphila phandle ibhondi vele liyasihlukumeza kakhulu ngoba ibhondi alisathengi lutho khathesi sokuphila abantu abalabantu abasediaspora thina sinje siyahlukumezeka kakhulu ngendaba le yemali siyacela shwabe sizamele indaba yemali ukuthi at least kumbe ngabe basilungisele imali yethu everyone ethengayo ngoba leyo tayithengi ayithengi sim.
Izakhamizi zakobulawayo ziveze ukudana okukhulu ngokuqansa kwentengo yempahla lokudla kuyona le iviki lokhu kungemva kokuba izisebenzi zikahulumende zengezelelwe iholo. Iningi labo belithi sekufana ukuba iholo lokhe lingakhuphukanga ngoba intengo iqansile njalo. Abanye bekhuthaza ukuthi kuguqulwe imali esetshenziswa eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.